kathe simbona sengathi hayi uloke sazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani ngoba phela layo lendlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo angeke asebenze ngendlela ezomuye so ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump wakunanzelela ukuthi engakayiphambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana indla lokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini zisetshenziswa khonokho na ukuthiwe khona kuphiwe uncedololo kujongwe khona ukuvi nje ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka kodwa eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze kanjalo kutsho ukuthi amazwe lawo azahlala elokhu ethele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi hayi umnumzana uTrump mina ngumbona eqondile ake sikhangeleni lathi ukuthi wona lamazwe wona in the 3 months lezi azibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engasabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke ngoba abantu bakithi silokhe silele abantu bakithi silokhe sithi kungabanzima sigijime sithi siya kuma developed countries